So we zika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Wona mugela kustudio 7, ngesonto mhlaka 20 kumpandula 2020 ngukips tube. Endabeni zethu lamhlanje, kulabantu abedlula amajumi amabili 25. Abasanda kuhlolwa batholakala beligciwane le-COVID-19 eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukuvulwa kwesikolo.
Kunjenje elizweni thina sikahlola iplumtree yonke sihlezi khonapha. Abantu abethu labo kabazange bahlolwa.
Ibandla le-MDC Alliance lithi kalisuze libumbe elinye ibandla kulandela ukuthathelwa ibizo leli libandla le-MDCT.
I-MDC Alliance ngeyabantu, isuke ebantwini, kasisoze sibe sifuqwa nje izanu ngokuthanda kwayo, isebenza nengatsha zayo ezabomakhuphe labomonzora.
Kodwa ibandla le-MDCT lithi uMnumzana Nelson Chamisa labanye bakhe badlala kubi.
Onguye ophethe i-MDCT nguye futhi ophethe i-Alliance. Namasifana ngichaza ukuthi MDC Alliance yinto ye-MDCT.
Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulumsakazo. Kulabantu abedlula amajumi amabili abasanda kuhlolwa batholakala belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukuvulwa kwezikolo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kutsho ukuthi sokulabantu abedlula inkulungwane ezikhombisa lamakhulu ayisithupha 7672 abahlolwa batholakala bele-COVID-19 elizweni kusukela ngombimbitho lonyaka. Phakathi kwenani leli sokwabhubha abedlula amakhulu angamajumi amabili 225 kwaphepha abafika phose inkulungwane ezisithupha 5914. Kusenjalo abazali abalabantwana abafunda ezikolo ezijeneyo bathi ngabaliqiniso lokuthi kwenzakalani ezikolo ngesikhathi kulungiselelwa ukuvulwa kwazo. Umabizigama usethulela lolokudaba.
Ukhangelelwe ukuthi izikolo zizavulwa ngeviki ezayo kulandela ukuvalwa kwazo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Abantwana abazaqala ukuya izikolo yilabo abazaloba imihloliso etshiyeneyo ekupheleni komnyaka. Abazali bathi akukhanyi kuhle ukuthi zilungiselele kanganani abantwana lababalisi. Unkosikazi Lydia Maphosa ohlala ePlumtree uthi akwaziwa ukuthi abantwana bazafunda njani kwezinye izikolo ezazisetshenziswa njengama-quarantine centers.
Ngiyazibuza ukuthi njengalapha ePlumtree izikolo esilazo lapha bekuhlala ama-returning kwi-quarantine begcinwe khonaphana.
Unkosikazi Maphosa uthi akwaziwa njalo ukuthi abantwana lababalisi bavikeleke kanganani kumkhuhlane we-COVID-19.
Kunjenje elizweni thina sikahlola iplumtree yonke sihlezi khonapha. Abantu abethu labo kabazange bahlolwa. Ukubuyela kwabo esikolo mina angikuboni kuyinto enhle kumbe bevikelekile ngoba bayahlangana labanye abavela kwezinye indawo esingakwaziyo ukuthi labo lapha abavela khona kunjani.
Isakhamuzi seRugare eHarare uMnumzana Joseph Swanda uthi bazazama ukubonisana labantwana babo kwezokuvikeleka kumkhuhlane we-COVID-19.
Njengabazali sizazama lathi ukuthi konqosela abantu abethu bazivikele ngokuhlala belama-mask njalo lama-sanitizer. Kodwa sithemba njalo lezikolo zilungiselele ziredi ukuthi zincedise lokho. Into nje esikhathazayo ukuthi ukhona yini uzabe khangela ukuthi abantwana bayalandela le mthetho ye-COVID-19.
Abanye bathi kuza kuba nzima ukuthi kulandelwe iziqondiso zokuvikela abantu kumkhuhlane we-COVID-19 ezikolo. Omunye wabalombono lo ngumnumzana James Masuku ohlala eMthorashanga.
Engikukhangelayo ukuthi ama-PPEs lawo azabe elama-teachers lazabe funeke ebantwaneni besikolo wona azavela la ngaphi. So nxa ngikukhangele hayi ngibona ngani kuzoba nzima sibili. Ma kungabazali kutsho ukuthi babe sebefakwe ebunzimeni obunye obuphezu kwaloba balabo.
Umasukuthi akucaci ukuthi uhulumende uzavikela njani abantwana lezifundi kumkhuhlane we-COVID-19.
Masukukhangela konke ngaleyo ndlela ayi asazi, maybe uhulumende yena njengokuthi ukukhuluma kwakho ukuthi uzavula izikolo uvele ulamacebo ngaphambilini akwaziyo ukuthi uzawabeka in place ukwenzela ukuthi abantwana baphephe ezikolo.
Ukhulumende uthi uzakwenza konke okusemandleni akhe ukuze abantwana lababalisi kanye labazali bavikelwe kumkhuhlane we-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ibandla le-MDC Alliance lithi lizaqhubekela phambili lisebenzisa ibizo leli loba selizasetshenziswa libandla le-MDCT elikhokelwa nguNkosazana Dokozani Kupe kukhetho lwama-by-elections oluzayo. UDkt. Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC Alliance, uthi uMakhube labanye bakhe benza lokhu bethuthuzelwa libandla le-ZANU-PF elikhanya lifuna kubuse ibandla elilodwa eZimbabwe. Usimanda uthi abasoze babumbe elinye ibandla elizancintisa kukhetho oluzayo.
I-MDC Alliance ngeyabantu, isuke ebantwini, kasisoze sibe sifuqwa nje izano ngokuthanda kwayo. Isebenza nengatsha zayo ezabo Makhube labo Monzora. Ngalokho EMDC izaqhubekela siya phambili imisa njalo ithatha amaqhinga athi sisebenzelana noZimbabwe weZimbabwe ukuvikela lokhu okwaphose kwabulala ilizwe ngama-1980s osokusenziwa njalo ngumnumzana uMnangagwa Lochiwelo.
Ye, kodwa ke akusuze kuphambanisa abantu ukuthi kuyabo le-MDC Alliance Kupe, MDC Alliance Jamisa, kuyabo kuyini khonokho?
Vele kuyinjongo yezanu ukuthi kube njalo, kungasenani thina sinethemba lokuthi iba abantu beZimbabwe banokukhalipha okukhulu kakhulu, njalo kabasoze bale lokhu beqhilwa izanu iqamba amanga, njalo isebenziswa amandla elizwe ngendlela engayisiyo, so kuzafanele ithathelwe. Ngiyazi ukuthi le region kumbe singathi namanye amazwe esizalana lawo aza kuba nokuphatheka okukhulu ngendlela izanu esiphatha ngayo indaba zombusazwe nendaba zohlakela lolu efuna ukuluvusa kwele Zimbabwe kwenzela ukuthi uMnangagwa ayelokhu ewobusayo.
Kodwa umnumzana Khalipani Phugeni, isikhulumeli sikaMakhube, uthi i-MDC Alliance ngeyabo.
I-MDC Alliance yalonjwa ngubabuTswangirayo ngo-2017 ngemva kokuthi sihleli njenge-National Council ye-MDCT. Ngiyakhumbula yokugcina sayebambe emzini wakho ubabuTswangirayo, savumelana siyaqala le nto, njalo upresident we-MDCT uzoba ngupresident we-Alliance. Kwase kuthi ngo-February ke ngeshwa uTswangirayo washona, uthe seshonile uChamisa wasethatha ngenkani umbuso we-MDCT ethi umama Makhube ngumuntu wesiNdebele, njalo umama ngeke afake usiZimbabwe akabuyele eMatabeleland, otherwise uzomgugrawunda, bazama ukumtshisela endlela bekutshisela ngakhona lokho bethi akulandebelela ngakusezimbabwe. Indaba igcinise court. I-court yathi umama uKhube nguye okumele athathe apha ubabuTswangirayo. Now isivumelwane phakathi kwe-MDC ne-MDC Alliance, amaphathi lawo MDC Alliance, ukuthi onguye ophethe i-MDCT nguye futhi ophethe i-Alliance. Ngamafishane ke ngichaza ukuthi i-MDC Alliance yinto ye-MDCT. So laba bathi bona basomalunga i-MDCT abakwazi ukuphinda futhi njalo bethi bona yibo abakhokheli babanikazi be-Alliance, akwenzeki lokho.
Ibandla le-ZANU-PF lithi kalinasandla kulokhu okwenzakala ku-MDC Alliance. UMnumzana Belief Gawule okubandlaleli uthi kuyahlekisa okwenzakala kumabandla e-MDC.
Into yabo ludaka vele, ngathi blame yonke bayisa kuZANU-PF bona buthamisa, but into leyi-tips ngangingayikangela vele ukuhlanganisa idoki lenopi lobulongo lani konke ingcekeza yonke bengingokuza sile esalelayo kuyinto kwakhona vele akula oda vele ngathi vele lokutela abantu besakhuluma ngawo kade sekunoludaka lona yilonto ludaka olungaqinekiwe ukuthi into abayifunaka ngabayazi lokuthi bawenzani vele abakwazi ngabantu labana were driven by greed, were driven by ukuzilungisela kwabaqondane nawo kwenganani labantu abangakandaba labantu labake kusekugqekeni nje imsebenzi zonke nezezenzakalayo bayazilela bayenzani balela ukudla balwelani vela bonanto kunokakhona ukuyathengisa ukuthi abantu laba vele abahlelekanga vele into abayifuna kabayazi njalo they must stop ukubhleni ezanu-PF ngodaka labo beleyizani.
Igoda elilwela amalungelo kwaZulu uMnumzana Matshobana Ncube uthi uThabisa kumele abumbe ibandla elitsha ngoba sebemthwalise amagabha avuzayo.
So kufuze ukuthi lava abathi bona bayi alliance nga beqinisile belesibindi. So kufuze ukuthi babumbe iqembe elisha abazayilipha ibizo elisha. Nxa kusenzakala lo kusho ukuthi kulama ramifications abakhona. Ngoba a number of abantu babo bama MPs bama senators lokho bekhona bama councillors nxa bebumba iqembu elisha kusho ukuthi bafuza ukuthi either ba withdraw laba bantu baba recall from parliament or babachiye laba bantu bekhona ngale okulengozi yokuthi bangasala bekhona ngale bayagcina behambe lothokozana ukhulu but at the end of the day abantu base Zimbabwe yibo abaza yenza i-decision e-final ngo 2023 ukuthi bona bafuna ukulandela uMakhupe kumbe bafuna ukulandela oChamisa labanye bakhe kodwa ukuthi kwenzakale lokho kusho ukuthi nxa uMakhupe esetheke over i-alliance so kufuze ukuthi laba balungise iparty entsha baqale phansi
ukhala lo ukuthi amabandla la azalwisana kakhulu ngokusebenzisa ibizo elithi MTC Alliance Kusenjalo kulabanye abantu abathi sokumele umnumzana Nelson Chamisa abumbe elinye ibandla kulokuthi asebenzise umanyano we-MTC Alliance. Ubathabile Masuku usethulela lolo daba.
Omunye wabalombono lo unkosikazi Janet Zulu.
Mina ngibona engani ukuqondile vele ukuthi uChamisa nxa efuna ukuzikhipha kungxabangxoza le khona avela shiyane lebizo lele lithi MDC vele azifumele eyakhe iparty ngelinye ibizo. Abantu bayakwazi ukuthi bona vele bafuna bani. So nxa kuyindaba yebizo angiboni ukuthi ngamisa ukuthi uChamisa anqobe kukhetho nxa abantu bevele befuna yena.
Lokhu kusekelwa umnumzana Nhlanhla Mkhwananzi wathi abantu bayakwazi okumele bakuvotele ngakho okwenziwa ngumakhuphe akusoze kubaphambanise
abantu bayakwazi abakudingayo la ngoba ingatshintshile iMDC Alliance kufakwe enye iparty ezikombe ezavela kumbe ngikhona izafakwa abantu bazavotela yona leyo ngoba bevele bengasayifuni yona leyo MDC Alliance yona leyo esingenileyo wesi njengakhona pha kobulawayo iMDC Alliance ngokufakwa kwabo abantu abavele bengasho balapha kobulawayo kuvele kwayipha esinye isithunzi esibi kakhulu
umnumzana Harold Fuyane laye ohlala kobulawayo uthi ukuxokozela lokhu kuzanceda ibandla lezanu PF kukhetho oluzayo
asazi ukuthi kuyohamba kanjani kuma-by elections lawa ngibona ngathi into ezenzekayo ukuthi abantu abavotayo bazadideka ingqondo ngoba iqula likakhuphe lizakukhontesta ezi-MTC Alliance solungezi bengazwanani ndamaqula e-MTC Alliance banikeza ithuba ibandla elibusayo njalo elibambeneyo elizanu PF ukuthi lizivinyele kalula
umnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi kwezombusazwe uthi okwenziwa ngamabandla e-MTC kuveza ukuthi abezombangazwe kabalandaba lozulu
Lokho kuyatshengisa ukubana ezombusazwe eZimbabwe inhlekisa sibili kodwa mina engibona kumqoka yokuthi amabandla ombusazwe wonke nje awathathi abantu bakobulawayo seriously ama-candidates abafakayo sobantu abale-track record yokumela lokusebenzela ubulawayo inkinga yethu kobulawayo yikuthi abaningi abakhethwayo kumbe abafakwa ngamabandla ombusazwe la amakhulu ngabantu abangameli ubulawayo sibazwa kuphela nxa kulokhetho kale sizize abazwa nxa sokule by election
uMakhupe wathola amavoti ayingcosana ngomnyaka ka-2018 kukhetho lukamongameli wathi uChamisa wavotelwa ngabedlula izigidi ezimbili akwaziwa okuzakwenzakala kukhetho lwama-by elections azakwenziwa lonyaka ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku
singakangeni kusigaba esilandelayo sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane umongameli Donald Trump kukhanya ezimisele ukukhetha umahluli wedala le-Supreme Court ozangena esikhundleni sikamoyi uRuth Ginsburg obhubhe ngolwesihlanu kukhanya engani uTrump uzakhetha u-Amy Coney Barrett oChicago loba nje abakubandla lamademokrasi besithi akumelanga akhethe ozangena kusikhundla lesi kungakenziwa ukhetho ngolwezi abakubanja la ma Republicans bangavimba owayengumongameli umnumzana Barack Obama uba akhethe uzangena kudalela Supreme Court besithi kuzaphumazamisa ukhetho kodwa okwamanje kukhanya bengasalandeli isinqumo lesi abasenza edalela Senate. Kuqakathekile kakhulu ukuba ibandla leli libe labantu lalo kudaleleli. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngokuqakatheka kwesizwe sikamthwakazi. Silobaba umnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli senkosi uBulelani Lobhekula Khumalo kanye lo mnumzana Ngqondobazi Magonya, ingcwethi kwezamasiko esintu.
Kuyasifoqa vele ukuthi siliphile isiko lethu kungakhathalekile ukuthi omathelwane bathini.
Ye, wothi siye kubaba uMagonya,
abantu abayeke umkhuba wokuthi nxa kukhulunywa ngesizwe sohlanga kuthiwe kule nkosi yamakhumalo, njalo lawo amakhumalo mabawuyeke umkhuba wokuthi nxa kukhulunywa ngenkosi yesizwe sohlanga bebe bekhuluma ngenkosi yamakhumalo. Sikhuluma ngenkosi yesizwe, isizwe sabethwakazi, hayi inkosi yamakhumalo. Sikhuluma ngenkosi yesizwe, isizwe sabethwakazi. So into yokuqala engithanda ukuthi ngidlalele ngayo inkulumo yami o impendulo yami embuzweni wakho Mfoka Mthembu ekuthini kuqakatheka kanganani ukuthi sibe lenkosi. Okwesibili engiza kusho yilokhu, kumbe abantu bayafuna ngabafuni, sizahlala isihlalo sayo Mfoka Mthembu. Awukhathalekile ukuthi uhulumende empumalanga ngabe sithini, kumbe abanye abantu bengabe bezama ukuthi besidabule phakathi isizwe sohlanga, kodwa kukhona nawo amaseko lesidlalelo okwaba khona kusukela ngo-1991 kuzofika ku-1997 kuza kuba nzima Mthembu ukuthi kube lo muntu oza kuthukulula okwabuthwayo ngaliyani imini. Inkosi yohlanga izosihlala isihlalo sayo, engizosihlala mina lawe sisaphile, ngoba mina lawe yebo yena singabantu kungela hulumende, singabantu inkosi ingekho. Kodwa kukhona okunye okuthile okuyikhona okusenza sibe ngabantu abehlukileyo kwezinye izizwe. And uphawu lwethu lokuqala yindlela esiphila ngayo, yindlela esethembeka ngayo, yindlela esiziqhenya ngayo, yindlela esinakekelana ngayo njengabantu, njengesizwe sohlanga, njengamahlabezulu, njengamaNdebele, amaNdebele kamambo akamzilikazi nakwehla.
Khumalo, nxa sikhangele sibili abantu bayabuza lapho ukuthi inkosi yona izabuyela nini, izahamba nini kule Zimbabwe, yenza umsebenzi wayo khona ngale.
Ubukhosi abulwi lo muntu, ubukhosi abubali bantu ukuthi aba bathathu laba bangaki. Ubukhosi lobu buzadinga labathwa, abathwa kuthiwa bakhona le Tsholotsho Sport Masihle, loba bebathathu ukuthi labo kwaziwe ukuthi yini into ebahluphayo empilweni ukuze upimpi lwabo ibe ngcono. Ubukhosi abuzanga diliza lutho, ubukhosi buze kwenza impilo zabantu zibe ngcono. Laba balovalo angazi balovalo lwani, kodwa ubukhosi abuzanga kulwa lo muntu, ubukhosi buze kwenza impilo zabantu zibe ngcono. Yikho ke ukuthi abantu bezibabakufuni bayazihlupha njengoba akulandlela abazazibha ngapho Mthembu. Ayikho indlela abazazibha, buzaqhubeka kwenzeka.
Yes, so ngasikhangela sibili ubukhosi bungaguqula njani impilo yabantu njengoba abantu bakhuluma lapha besithi inkosi lokhu ihlala khona ngale Johannesburg.
Ukuthi abantu bangasizakala njani, usokuqalile vele Mthembu. Abantu nje abavula amehlo nje isikhashana bazabona umahluko usibakhona. Hayi ukuthi kulula Mthembu, akulula, kodwa-ke amacebo le ndlela lokuyadijisha ukuthi kwenziwe impilo zabantu zibe ngcono, abantu abavula amehlo babone bazabona kusenzeka. Loba inkosi ingakayifika ekhaya, ngoba phela bayalala babahlele esihlalweni, kodwa impilo zabantu ziyaqala nje ukuntshitsha kancane kancane, kungeke kwenzeke nje vu.
Hayi-ke uhlelo lolu luma lapha okwalamhlanje, sithathele ithuba ukuthi sibonge umnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli senkosi uBulelani Lobhekula Khumalo, lo mnumzana Ngqondobazi Magonya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Asikhangeleni singabaphelileyo ngeviki ezayo. So isikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali chona njani mthokazo muhle siyadibana njalo kuhlelo lwabatsha igama nguMike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa loLinda Mpofu oyenhlanganiso ye Community Youth Development Trust sixoxa ngohlelo abalusanda ukugciba olumayelana ngokufundisa intsha elizweni ngesekelo sombuso. Mampofu ngiyakwamukela kuhlelo, awusitshele okuningi ngohlelo lolo.
Kwesilo hlelo lwethu olwe road show lapho ekade sifundisa khona ulutsha ngesisekelo sombuso selizwe besikhangelele kakhulu amalungelo okuthiwa i-Bill of Rights, siphinde sikhangele kakhulu lamalungelo olutsha. Sinanzelela ukuthi ontanga basasilela kakhulu ekwazini ngesisekelo sombuso.
Kuyini okwenza ukuthi liqale lolu hlelo?
Sikhathi esiningi nxa sise ezigabeni kumbe ezabelweni sisenza ama activities ethu ama meeting ethu, sinanzelele ukuthi ontanga isisekelo sombuso abasazi. So sasinanzelela ukuthi nxa ontanga bengazi isisekelo sombuso wabo, kukutsho vele akulalutho abangalwenza or akulalutho sibili abangafaka isandla bethi hayi lokhu lilungelo lethu ngoba babe ngakwazi. So sasesithi ngangcono thina sibe lohlelo lapho esizazama khona ukuncedisana sifundisana labontanga ukuthi isisekelo sombuso kanti siqukethe aphi amalungelo ikakhulu akhangelane lokuthuthuka kwabatsha.
Njengoba kungavunyelwa ukuthi abantu bahlangane ngobuningi babo phansi kohlelo lwe-lockdown, luphathe njani uhlelo lolu?
Kuma road shows ethu into esiyenzileyo ukuthi besingavumi ukuthi kube le-gathering. Ekade sikwenza ukuthi besihamba besibhoda besingani. So njengokuthi e-Bait Bridge, so sisukele emagrosi okuthiwa kuKombetsi sihamba si-announce ukuthi utshaywa izingoma mayelana lamalungelo. Sinanzelele ukuthi nxa si-announce ngalokho okuthiwa i-loudspeaker, lo hleze endlini uyezwa, lo hambayo uyeza. Besisithi nje singafika endaweni sibe just for 5 minutes and phakathi kwemilayezo yethu ekade sisibalayo besiphinda futhi sikhulume ngokuqakatheka kokulandela ongasivikela emkhuhlaneni we-COVID-19.
Njengoba uhlelo lolu selifikile emaphethelweni, liza qhubekela phambili na lifundisa intsha elizweni mayelana nesekelo sombuso?
Mina njengenhlanganiso sifuna kuqakathekile ukuthi siqhubekele phambili sifundisa ulutsha ngesisekelo sombuso. Lama WhatsApp group lapho esifaka khona i-information yona leyi esisekelo sombuso. So sizabe silokho esiqhubekela phambili.
Abafisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana ngenhlanganiso yenu bangalixhuma njani?
Siyatholakala kuma-social media platforms achiyetshiyeneyo. Ku-Facebook sitholakala ku-CYDT MathSouth, la ku-Twitter njalo it's at CYDT MathSouth.
Isikhathi yiso sesidliwe nguMankoyi. Sithanda ukubonga uMampofu ngokungena kuhlelo. Bona lokho namhla lingakhohlwa ukuthi sizohlangana ngolwesibili kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection 8-9 PM lapha emsakazweni we-Studio 7. Olivalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Mthokazi omuhle, zimbabho muhle. Sizohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Sike sidede kancane sinikelele isicetsha uNtukamele Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama nguNtukamele Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useni Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga lami ukwamukela uhlelo.
Usiphatheleni namhlanje.
Namhlanje afuna sikhangele uSambuleli chapter ka 21 iverse ka 5. Ithi yona, kwathi lo ohlezi phezu kwesihlalo, wathi yena khangela ngenza zonke izinto zibe zintsha. Wasesithi kimi, bhala phansi la mazwi ami ngenxa yokuthi aliqiniso njalo athembekile. Ngifuna ukuthi sinanzelele ukuthi siphila phakathi kwesikhathi esinzima esiletha ukudangala. Nxa singena kusibanga esinjalo kulula ukulahla ithemba. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngokuthi sibe lethemba. Siyananzelela ukuthi uJohane lapha ebhala kuchapter ka 21 wayesithi yena, ngibone umhlaba omutsha lezulu elitsha. Lwana umhlaba omdala lezulu leyana elidala kwasekwedlule, lolwandle lungasekho. Manje kuba nzima ukuthi ube lethemba nxa udlula phakathi kwesikhathi esinzima. Ukhumbula uDavida esithi yena, inkosi ngumalusi wami, angiyikwesaba lutho. Kutsho ukuthi nxa uNkulunkulu esithi ekhuluma lathi lapha sihlangana laye kusambulelo, ekhuluma ekugcineni esithi khangela ngenza zonke izinto zibe zintsha, kutsho ukuthi ngumutsho oletha ithemba emuntwini ophila lapha emhlabeni. Sidlula phakathi kwe-COVID, sidlula phakathi kwesikhathi abantu belahlekelwa imisebenzi, sidlula phakathi kwesikhathi okokuthi umuntu uyakhangela ngekhaya ukuthi akula kudla akulani. Uyabe usicabanga ukuthi impilo yami le izatshintsha yini, kodwa uNkulunkulu uyasithembisa lapho ukuthi uyenza yena izinto zibe zintsha. Ubuhlungu konke kuzayidlula. Ye, lapha wayekhuluma ngesikhathi sesisezulwini, kodwa ngifuna ukuthi sikhangele ukuthi uNkulunkulu usithembisa kuJohn chapter 10 iverse ka 10, usithembisa impilo ephuphumayo siseselapha emhlabeni. Njalo siyakwazi ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lithi lona, wethembekile uNkulunkulu, liyeza ilanga elitsha sizajabula sithokozekile lona, ngoba uNkulunkulu uyabe setshintshile isimo sethu. Ilizwi likaNkulunkulu liyakhuluma lithi, uDavid ekhuluma kumakhubuthe yena, nelanga lapho uNkulunkulu esikhulula khona ebugcilini kwakungani siyaphupha. So lakho kunjalo, lapho uNkulunkulu azaguqula khona isimo sakho ekukhulule ebugcilini kuzangani uyaphupha, ngoba lelo langa liyeza. Lapho uNkulunkulu ilizwi lela limemezayo uJohane chapter eka 21 esithi, khangela bheka ngenza yonke into ibentsha, uzathi ngalelo langa la ubona ukuthi hawu, mhlambe shiwa yonke into isitshintshile, isimo sami sesitshintshile, ukudubeka kwami sokuphelile, inyembezi zami zonke uNkulunkulu usezisule. Ngikhumbula ukuthi kwezinye isikhathi uSathane uyasijikela phakathi kwezilwane, uNkulunkulu uyavala leyo mlomo, uyasijikela phakathi komlilo, uNkulunkulu uyavala ukubilangabi lingasijisi, ngenxa yokuthi wethembekile njalo uzayenza yonke into ibentsha.
Akuyiphethe mfundisi.
Ngakho mlaleli wami, ufuna ukukhulumisana lawe sesigqiba, ungalahli ithemba. Ungabe kulombono uNkulunkulu akunikayo bona, ungabe udlula phakathi kwesikhathi esinzima, uNkulunkulu uthi yena, liyeza ilanga elisha. Kuthazeka ngalawo mazwi, ube kwazi ukuthi lokho ohamba phakathi kwakho kuyaphela. INkosi ikubusise, asithandazeni. Baba, ngegama likaJesu sithandazela wonke umuntu ozwa ukudangala, obesefuna ukuthi ayekele impilo. Siyathandaza ukuba uNkulunkulu wami ungenele imimo yonke ehlukeneyo, bebekwazi ukuthi wena uyinkosi ephilayo elamandla, njalo ngokwanisa ukudala ilanga elitsha empilweni zabantu. Nkulunkulu wami, hlangana labo batshintshe impilo zabo ngegama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya, silo mfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Kulabantu abedlula amathumi amabili 25 abasanda kuhlolwa batholakala belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukuvulwa kwezikolo. Ibandla le-MDC Alliance lithi kalisoze libumbe elinye kulandela ukuthathwa kwebizo labo libandla le-MDCT. Silugqiba lapha uhlelo lwethu olwalamhlanje. Oliver Lisa won't keep Stuven City as kind of an extending was 6:30 AM.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.